uhambe uyaqhubeka leya phambili themba ukuthi ngohamba kwesikhathi ngathi kungadlula maybe ukuhola kwabantu abaningi lokunye ukuthi akulisiza abaye bahola ama-bonus
kuyehle kuye phansi lungaba ngcono maybe after that.
Sizwa kuthiwa imali umuntu angayithatha ebhanga isiyehlisiwe njalo.
Iyehlisiwe kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi, abantu abaholayo baningi, abantu abaningi abadivozayo balutshwana abaletha imali ebhenki ku-system.
Okokuthi nxa usiya esitolo itshintshi yona kayihluphi yini nxa kuyukuthi imali yakho wenu la?
Hayi, itshintshi ikhona. Nxa usezitolo sibili imali ikhona sibili, abantu bayenelisa ukuyithola itshintshi lokuthenga lokho okuthize lapha lapha. Kuthiwa ngathi abezitolo bamazinsili labo bangaletha imali emabhanga nalaba abanye abathize abathengisa esitradini ukuthi bebe nama-akhawunti abo layo kumabhanga ukwenzela ukuthi kwenelisa ukuthi abantu bathole imali emabhanga ikakhulu laba othishala labanye abayenza ama-service providers benelisa ukuthi bathenge. Ngoba into esivame ukuthi ibe khona kule nsuku yikuthi abantu bathanda ukuthi bayenza ama-transfers kakhulu kuma-akhawunti abo kodwa imali ukuthi abantu bayibambe sokusibanzi abe njalo futhi ukuthi abantu bayenelisa ukuthi bathole ama-card or bathole imali.